VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le itshona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabandla le MGC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Esingoma esithethwe ikhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umunicipal kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kwelebhilitane uSukoluhle Ncube. Abaningi bambiza ngo-Oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Umali seyintathele izindaba yikuba lomhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Tsvangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayakuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba uthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTsvangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentathela izindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumfekelo webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlelayo. Ungaba lokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo uqinisekile ukuba saba khona lesi sehlakalo. Kasivumelani laso lakancinyane siphakathi ukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngobaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu. Kuphambanisekile njengebandla leMDC ubudlangudlanga sibo bethu sinethemba lokuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo ubudlangudlanga fakithi sicela ukupolisa zulukandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu leyo ukuthi kwenzakale ububo bungaka kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera zazakale iziganyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi siza kusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesisuke eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonise senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli uMnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North uNkosikazi Lwazi Sifanda obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingene lomhlangano ubengekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sifanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mutsuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokutshaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kuMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enxitshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tsvangirai ngolwesibili kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla. UMnumzana Obert Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Bebe ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho ngoba beningekho mina bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi ngamfika ekuseni namhlanje ngabo 10 kobulawayo ngezonkwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi ke ubungwani yokuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately nga ngikukhonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulomntondileyo kuthi kungidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuza hamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa ubudlwangudlwanga obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayo.
Manje ke njengoba sekukhulunyiwe lokho okukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngwabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi uMansfala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo ebulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Ngomesetho yekhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue inye ku-33rd avenue lapho kuzamuvela khona imijova yeluveve yonke iluveve then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo i-vertical opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekayi Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefektali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho siphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry yethu ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala ischool fees sibhadala ama rates yethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasoli imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abanyeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo aqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esiyivumelele lecouncil ngeyokuthi asingeke size simuve singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye-3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amacustomer ukuthi baza kuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizamele ukuthi sitshena sizathowa izindawo lezi alapho kuzasuka khona abantu abecouncil bayavuma ukuthi hhayi ngikhona sizaqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona ye-3 months yiyo yena leyo kufanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco nakuzivande lapho abahlelekikho, njengalokho abakutshengisa-ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Organic farming itirikukurudzira kurimwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikutaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pastry delight, celery delight, maize delight, okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempilakahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana namavithamini le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba njalo bengasebenzisi imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpilakahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijeneyo.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPichard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini, kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa-ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida agcina eyomisa isiba yimufusha.
Yield in vegetables like parsley, delightful.
Okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ukungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwe iveze ukuba isilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi, kufe abantu ababili. thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 tinxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina, okuyinto eyamukelwe izizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuyekhaya senza kwenelisa ukugada loba kufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina, bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi ntambo ogada lwezokuthutha kwele South Africa, uMnumzana Joe Masonganye. UMasonganye uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach.
Kunendawo yokuqhubela imihlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa, uMnumzana Mthuthuzeli Swart, utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona, isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So la nto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Leli linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Iningi lithi loba nje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina, kuzabiza imali ephansi ukuthi bafake impahla zabo esitimeleni bayokwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Khulekani Dube, uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika kontutu ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba sizokuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo. Uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama-price abamphezulu kakhulu, kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa nge-price engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali e-reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokota past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu ekuseni ngokota to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo-25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo-16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-R100 bese kusithi abafuna alembheda babhadale i-R160. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangako ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambe-ke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile, kodwa-ke amalungiselelo we-training siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazi uzaba nzima abafana abazimisele ukuthina abantu bakhe.
Iqembu leLenders lifinyelele ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZTN Commanders Charities ngemva kokunqoba eChicken Inn nge-2-1 kanti leDynamos lona linqobe leCapes United nge-1 kanya. Umdlali weqembu leDynamos okhuliswe liqembu leLenders uMasha Machazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlawumbe dibana lele Highlanders kufinal.
Ifinal sizosebenza sokumamela ukhoosh ukuthi yena ukhoosh uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhoosh leke besetshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesifundo lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano weZTN Commanders Charity Shield ingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Nyake nye iqembu leCapes United ilo liphakamise inkezo ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshaywe imbekwa kufinal. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lomculi wehouse odume kakhulu kwele Bilitane uSukoluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi nguOluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaleziphiwo zokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Britain ilande ukuzofunda kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi wathi wangena estudio wasindezela imculo yakhe wathi waba nodumo olukhulu. Oluhle sewazicentela indlela yakhe kwezomculo kwenemzathu ibamthando kwamagama njalo weZimbabwe bakhala ngaye kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Siuhlelo Woza Friday sijayiva lomhlabeleli wehouse music uOluhle.
Ngiqale ukucula ngo-2006 kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezishiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela eLondon kuye eSouth Africa siya eGerman kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fukama Unamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zwino Siririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fukama Unamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma-radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. Lawa maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawo. Nxa ngingabala ngingaqeda ilanga lonke ngibala.
Baningi abafuna ingoma zakho phela noluhle, zona zitholakala ngaphi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma-website achiyeneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, TrackSource, lamanye amaningi-ningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela kuFacebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku-Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku-Twitter igama nguOluhle Ncube.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zolo, Malaika nabanye abaningi-ningi. Besiphethe umculi we-house music uOluhle. Uhlelo Woza, Woza Friday, ukuthula kini lonke libe lempelaviki elithukene.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.